lokho esikubonanga lezinsuku umhlola umhlola omkhulu kakhulu esawubona ngesikhathi sikaMgabe kuvele ngase kuyophela okwinto kwakhona baqala ukwenza ama declarations afana nena lawa bawenza ama declarations lawa ngesikhathi sikaMgabe ekani kubana kwagcina ngani lo umnumzana abambiza umsubele ngento ayikhulumayo leyo kujwayelekile vele ukuthi bafuna ukuncindezela abantu abakhuluma ngo-2030 balelungelo lokubana bakhulume ngakho lenxa singavumelani lakho abangavumelani lo-2030 balelungelo labo so uhulumende angazami ukuthi ancindezele ama-views angahambelani lalokhu akukhulumayo siyazi ukubana ngalesi sikhathi sesikhathini esibi sizabona ukubulawa kwabantu ngenxa ka-2030 sizabona ukutshiswa kwezindlu ngenxa ka-2030 sizabona ukutshawa kwabantu lokunyamalala kwabantu ngenxa ka-2030 kungenxa yokuthi ama-proponents ka-2030 kawafuni ukuzwa omunye umuntu olomunye umbono ohlukene labo
ye kolibhi wamuzwa lapho uyakhuluma ke ubaba umlalazi ngela khonapho chubu
mbona ngathi into exacte ngeyo that I take from inkulumo kababa umlalazi ukuthi udaba lika-2030 ngokukhetha komuntu angithi sithi siku-democracy so nxa siku-democracy kutho ukuthi kona umuntu okholelwa ku-2030 kumekele akholelwe ku-2030 wakhe umuntu ongakholelwa u-2030 laye mekele ehlale ekungakholeleni kwakhe u-2030 kodwa isiqokoqela sendaba sisekuthini masingahlukumezani ngenxa yakho lokho ukuthi ngoba mina ngikholela u-2030 sokumele wena ongakholelayo usuchasa ukuhlukumeza kayisikho into leyi yinto kumele ube wazi ukuthi inama-process i-constitution yethu yezimbabwe ilalo ilungelo lokuthi amendwe at any given time yikho kulama-provisions ku-constitution yona leyo athi ukuthi hayi nxa ufuna uku-amenda lapha kumele wenze lokhu yenze lokhu yenze lokho so akunantembi nxa kunomuntu ofuna ukukwenza khonokhwana and anti kuyahamba kulista lokuthi kuzahamba njani kuze kufike kudlule ikhabinethi kuye ephalamente kuze kuyofika ebantwini so kuyi-referendum kunokhwana anti yiyo phela ikundla lapho abantu abazafika bedlale khona insolo zabo oti kona nxa kunye sovota uye sokunye vota uno kube sokuphuma kuhle kungelakulwa kungelakucabangelana into zizihambela nje
kuhle yes awuzwa kakhulu golide ngena baba mlalazi umphendulo ugolide khonapho
mbonani ugolide siyavumelana ngethemba ubana soze sivumelana emini ebusuku bakhiphe izinduku so far esikubonayo yikuthi labo abaphusha uhlelo luka-2030 bakhanye ngani sebenelungelo ukudlula abanye yikho ubona lo minister we-government nothi umuntu wezanu lo minister we-government esethatha iphepha likahulumende eseqala ukuthethisa labo abangavumelani lo-2030 lapho golide siyavumelana abantu bezimbabwe kababe lelungelo lokuthi baphilisane le nto abangavumelani layo iloba lokuthi iphuma nganjalo indaba ka-2030 aseyiyo secret isikhulunywa publicly isikhulunywa ephalamende ngabantu bezixoxela abanye bazibanxusane lasemaplazini bayayikhuluma ubana yindaba eqondileyo kodwa-ke singakhangeleli lokhu ukuhlukumezwa kumbeni ukubhala kukahulumende sechothoza abanye ukuthi basponswa yi-west lanilani sokuyindaba esidakayo ukuthi nxa sehlukana ngombono susithi ngisponswa ngubani bani wangaphandle now ugolide uyazi ukubana esintwini bathi kusina kudedelwana kathi kuzani waye kungadedelwana waye kukholwa uMgabe la enjana la selimendosile ama-province including iBulawayo province kagolide yayisendosile ukuthi uGusungu ufela sele khona kwazi kwangenela amasotsha labo mnangagwa bamkhipha aliboni yini golide ukubana lisidonsela komnye u-2017 ukuthi umnangagwa uzaphinda abaleke futhi ezweni abanikazi belizwe amasotsha sebelifuna bhek ilizwe labo abamnikeza lona
yes awuza kakhulu umlalazi gqiba khonapho golide utsho lokuthi kulokho-ke ongani ngokugadaza umlalazi ukuthi umphathintambo kahulumende nguye oyethula khonokho njalo lokuthi katashali isiwa lukupa nayo kusukela usase kulo mnumzana kumekitu mwui uropati mkaza kuzi kumekitula mplanje kuyi ini kanti
uorabu mshere Minister of Information and Publicity uqondile nta ubana akhiphe koloko akukhiphileyo ukuthi kona abantu akabe befunde ungangeneli izinto ngoba yibo abantu abahlokoza imisindo bona laba. The moment you start writing such statements usufuna ukuvusana kwabanye abantu abahlaleleyo lapho abahlezi khona andiyabo yiko nto kona abantu kabavumelane ukuthi kona ofuna u-2030 amfune emelapha ongamfuniyo naye angamfuni emelapha asingabi aborefu labasebephakathi labasebephakathi ufuna ukwenza izinto elizagcina zicweka lo ofunayo nalo ongafuniyo begcine sebelimazane benza kantambetha ngama-Christian organizations abangcwelengcwele bona bekwazi indlo yabo abafuna ukuthi kube nempumela yani bafuna vele ukudlwakudlwako bafuna ukuthi abantu baqashane.